ninaigama lami lokuzalwa nginguThemba Kuye Nyoni enginguThemba Kuye Moyo ngokomthathi. Ngizalwa eBubi District ngayindlela ngayithathwa eTsholotsho. Kumthakazi Republic Party, yiparty esengisukelayo kude kakhulu ngangokuthi ngathi ngikalisukujoyina Mthakazi ngo-2015. Silwela amalungelo ethu singabantu bakomthwakazi ngoba abanye bathe beyithola inkululeko yeZimbabwe, thina njengesizwe sakomthwakazi engingayibala ngithi imathebelele ngihlanganisa le mifiyenzi, asiyitholanga leyo nkululeko ngoba isikhathi eziningi imisebenzi asiyitholi, imfundo ngokulinganayo asiyitholi, siyancitshwa wonke amathuba. Njalo asinikezwa amathuba alinganayo, yiyo into esiyikhalelayo thina singabantu bakomthwakazi. Lo hulumende masithi siyahambisa izikhalazo zethu akaziyamukelwa ngokufananayo. Thina okwethu yukuthi sivale imilomo ngokuthaywa sifakwe emajele, yikho impilo esiphila ngaphansi kwayo. Le nto ayiqalanga kathesi, into le yayiqalanga kubaba bethu ngesikhathi se-ground kuze kube namuhla. So thina sikhethe sesikubona sesiyintsha sathi hhayi lokho ngeke kwenzakale komthwakazi, yikho sesisithi ngcono sinjani silimukise abantu bakithi sibatshele ukuthi ngeke siphile kulumumo esiphila ngakhona. Ukube kuthi thina kumele siyephila e-South Africa, asiyobantu be-South Africa thina, singabantu bala komthwakazi, kumele sizwe la kolapha komthwakazi lapho esikhona, yiyo into esiyilelwayo.
Ngombiko elilawo abanye bebengacabangela ukuthi abantu bazalivotela ngobuningi babo.
Ngeke ngithi ukuthi inani elaphumayo kumavoti lingeleqiniso, lokho mina ngisakuyala ngoba vele iqiniso kuleli lizwe uyalifela. So kungenzakala ukuthi leli nani esalitshelayo ukuthi yibo abantu abasivotelayo, kungenzakala ukuthi ayisizi ayisilo. Njalo okunye futhi okwenza ukuthi abantu bayanjani bayethuselwa nxa sokuzafika amalokhuzeni, njengangithi eTsholotsho into engikhuluma ngayo ephilayo yikuthi abantu kwathiwa sokusele one week ukuthi kuvote, abantu bathiwa irayisi, kwathiwa ozadla irayisi leyi engayivoteli izanu pio uza kubona okwake abake bakubona. So ukuthi sila abantu bakithi besisevatiye egugrawundi sesenzima kakhulu kimi. Mina nginje irayisi yangikhona naleyo angiyitholanga ngoba kwathiwa angiyiphiwa. Bonke abantu bebesengiyi example ngami ukuthi layimbona liyambona umanyoni kayitholanga irayisi inxa yokuthi ngakomthwakazi. So ngokuthi abantu bakithi vele bakholelwe kuzeni bale ndlala yesisi, so kuba nzima kibo sibili kakhulu.